Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlafo kuNhlangula 2023 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Iprocess lay ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi. Ichiye yenze ama divisions kakhulu akusoze kumangalise kwezindawo sesizwa ama candidates azimele wodwa
ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kalikhutshwanga kahle uhlelo lo consensus candidates selection process
umuntu lelungelo lokubana nxa engasukisekanga elungisiseke indaba zakhe le ngaphezu committee labanye vele asebefakile amaripoti laba abangasukisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case ke ngaphezu committee ukubana kulungisiswe lapho kufanele kulungiswe
kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesikristu zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo Ayakhala amanye amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change athi kaluqhutshwanga kahle uhlelo lwe consensus candidates selection process. Bathi kwezinye indawo kuchiye abantu bexabana kumangalisayo ngenxa yokungavumelani kwabakhethiweyo abazamela ibandla leli kukhetho olukhulu oluza kwenziwa lonyaka mhla ka-23 Ncwabakazi. Kodwa ibandla le-CCC lithi bakhethwe ngemfanelo abazalimela kukhetho olukhulu oluzayo. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi ibandla le-CCC likhala ngokwenziwa ngamalunga enhlanganiso ye-Forever Associates Zimbabwe edlalana lebandla le-ZANU-PF. Ukuze sizwe okuningi ngokukhethwa kwabazamela i-CCC kukhetho oluzayo, sixoxele lomnumzana Thembelani Moyo ohlala eLubane.
I-process ebisetshenziswa libandla le-CCC ebibizwa kuthiwa yi-Community Consensus Nomination. Isisezingeni lokugcina ibile ama-stages angu-4. Lokuqala ngele-nomination, elesibili kwi-verification and submission of CVs. Kwase kulandela ama-caucus alaphade kusiba lama-stakeholders consultation. Lokugcina kwaba yi-announcement of candidates. Lapho osokuphume khona amabizo luhlu lwabantu abazamela ubukhokheli be-CCC. Engikunanzelelayo njengoba ngisitho ukuthi bekuyiprocess. Iprocess leyi ngendlela ebanjwe ngayo endaweni eziningi. Ngibona ngani ichiye yenze ama-divisions kakhulu. Engikunanzelelayo ukuthi ekugcineni nje maduze njengoba ukhetho solusondele. Akusoze kumangalise kwezinye indawo sesizwa ama-candidates azimele wodwa.
Yes, singathi ukujonga liphi khonokho baba Moyo?
Indlela i-process leyi ebanjwe ngayo ayisabangahle. Ngendlela zokuthi bonabo abasibakhangeleyo abangama-candidates. Ama-template lawa, i-document leyo esetshenziswa ifikele ezandleni zabo. So okudale kakhulu ukuthi indlela ade sebeyisebenzisa ngayo kungabi indlela efunwa ngabantu so ke kuzima siyakunanzelela nje emawadini lapha la kuma constituencies abantu badonselana even lokukampena kukanje kathesi njengoba njalo ukuthi sisezingeni lokugcina ku announcements of candidates kwezinye indawo ama candidates asikabi wazi ukuthi ngobani So engukuxwayisayo kakhulu ukuthi abazaba ama candidates abadonsa amasokisi sibili ngoba isimasimanga kuhle la lapha sibili ngoba hayi indlela eyabanjwa ngayo iprocess leyi ichiya abantu inhliziyo zikhaligazi.
Umnumzana Thembelani Moyo lilunga lebandla le-CCC besixoxa laye eselubhane esabelweni seMathebelele North. Umnumzana Gift Ostalo Siziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uthi kuqhutshwe ngemfanelo ukukhethwa kwabazamela ibandla leli kukhetho oluzayo.
Sesiqhubekele phambili nge-process yethu sesi qedile ke kobulawayo ukulungiswa ama candidates sisuka lapha ke sesiyakhipha ilist yalabo abazasimela inxa yokuthi sasisele lokuqali Harare ukubana ke ama candidates ke eqediswe ukuthi citizen caucus ekhambe kuhle kakhulu kobulawayo lapha abantu bebekhetha abantu abazabamela eparlamente necouncil silokujabula kakhulu ngezakamuzi zakobulawayo ngokuba ke lihlanganiswe njalo ke lokukhetha abantu ababafunayo.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulabanye ekade bebe ngamakansela abangani bayakhonona bathi ah kukhanya azani bona bangenanga.
Hayi kwe kulabanye abamise ngoba liyakwazi ukuthi sasiyenze ivoting yet lapho esikhangela isimo somuntu umsebenzi wakhe lalapho abame khona. So lokho yikho ke abantu batsheliwe kwakuyenzakala iZimbabwe yonke kulabantu ababekhitshwa ivoting committee esayi-announceayo eyabikhangela ke ama-security reasons. Lokunye ke ukuyenza ukuthi abantu bekhitshwe abangasibo benhlanganiso yethu ye-TCC.
Kulabanye abanjengomeya uSolomon Mguni kuzobuya lo msekeli wakhe uMlando Ncube. Sizokuthiwa labo bayakhonona bathi basele phandle. Kuhamba njani khona?
Hayi ke kwabantu bakhona kuyatholakala ukukhononga kodwa ke yikho kule Appeals Committee kubana laba ke ababebelezinkinga behambe ku-Appeals Committee ngoba i-candidate list kayikaphuli. Kubana lapho kuyabe kule nkinga kulungisiswe. Nxa umuntu engoba wonke umuntu lelungelo lokubana nxa engasukisekanga elungisise ke indaba zakhe le commission le appeals committee.
Khonokho kwenziwa nini ukuthi nxa umuntu ekhonona kumele aphosele khonokho akufuna?
Kulabanye vela sebefakile amaripoti labo ababa bengasukisekanga ukwenza kwabo bazabe belandelwa case by case ke nge-appeals committee kubana kulungisiswe lapho kufana kulungiswe khona.
Amabizo-ke aphuma nini alabo asebephumelele?
Singaqedisa ke lapho kusele khona sizakhipha i-finalist yeZimbabwe yonke kulala abazasimela abazahamba kuye kuZimbabwe Electoral Commission mhlaka 21 bephele inhlanganiso yethu.
Ye, kodwa ubona ngazani akula abanye abagcina bephosela amabizo abo besithi sebefuna ukuzimela bodwa kukhetho luzayo?
Hayi, laba ungabona kanjalo babevele bengasiyo benhlanganiso yethu ebabevele babevele ngabe inhlanganiso yethu kuyabe kuexplaina sobala ubana waye bengabe bekhithiwe ke kuma-processes ethu.
Ye, what is chake olunye udaba ole Forever Associates Zimbabwe sizokuthiwa ke izithethe ukhetho yafaka esikhwameni yibo sebekhangele ukuthi ukhetho luyaqhutshwa njani abefazi lava. Akusitshele kancane ngokuthi kuhamba njani.
Ye, indaba yefazi kufanele ikhangele kakhulu by all right thinking citizen ngenxa yakubana ke ifazi wathi yona yiyo sithethe umsebenzi wamapolisa noma amasosha noma i-central intelligence ngenxa yokubana bahamba kuma-polling station bethatha amathithezo abantu besithi bona sibe-security reasons. So asila sure simelele ukuthi kunabake khuluma ukubana ke kusetsha yini i-vote of no confidence on the central intelligence organization yalizwe. Yikho ke sekhiphe ifazi ngenxa yokubana ifazi thina sikwazi ukubana yinyamazana bani ifazi leyo ilandeni njalo isebenza njani njalo i-answerable kubani.
Kodwa kathesi vele kuhamba njani ngefazi naleyo esele kubonlelini?
Ifazi ukhanya ihamba thina lapho esangena bona amanondwane yayikhona ku-polling station lapho kwakwenza khona i-voter inspection bethatha ama-details abantu thina zabakhipha njengama-citizen ngenxa yokubana ke siyawazi umthetho ubana ngobani abavunyelwa ukungena ku-polling station.
Liza kwenzani ngakhona okokwenziwa ifazi?
Thina soze sivume ukubana ifazi interfere lama-electoral process eZimbabwe. Yikho libona lapha mina ehamba khona namanye ama-citizens akwazi ukuwakhipha ngoba abala mthetho obavumezayo ukubana bengene njalo besenza. Ye, bengayenza okwezani u-P F beyenza okwezani kodwa singase sivume kubana bethatha ama-official positions afanele kube umsebenzi wezeki noma amapolisa.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC kwexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Sixoxe njalo lo mnumzana Joseph Juma okubandla le-ZANU-P F ngokwenziwa inhlanganiso ye-FARS.
Abantu abacabangela ukubana ifazi affiliate organization ebandla leZANU-PF sithethe over ama-elections ngabantu nje abazicabangela izibozi zabo.
Ukujonga liphi khonokho golide ngoba siyabona ukuthi ifazi igcwele indawo zonke sibili njalo yangena le ndaweni ezijeneyo ezihambelana lokuqhutshwa kokhetho.
Lokhu ngikutsho ngoba siyakwazi mhlophe ukubana iZEC i-commission ezimelele yodwa eyiyo ekhangela ngokuqhutshwa kwama-election ezokhetho. Njalo nxa sebesenza okokhetho yibo abalolungelo lokukhetha abantu abazancedisa. Siyakwazi ukubana kaningi-ningi iZEC ivame ukuthatha ababalisi bebe yibo abancedisayo ukubana kuqhutshwe umsebenzi wezokhetho bona boda abangeke benelisa njengezek ukubana bakwenze lokho njalo abangeke bagcina istaff esinengangako ngoba sifunakala nje kanye ngesikhathi eside once in a while ngakho akusoze kube usenza ukubana begcine abantu abaningi bengasoze benze lutho so siyakwazi ubana bona abezeki yibo abalelungelo lokuthi bazakhetha abantu abazancedisa ekuphatheni ekokhetho lolu osoluthe lwafakwa mhlaka 23 August umongameli
uNomzana Joseph Chuma lilunga lebandla lezanu PF sixoxa laye ekobulawayo kasebenzisanga ngokuxoxa ngodaba lolu lo retired brigadier general Walter Tafumanei ukubiwa ukuba ukhokhela iFAS ekuhlangothi lwamapolisa e-NCTA ule Central Intelligence Organization sixhume umnumzana kutakwashe Munzaka okuhlanganiswe yeFAS othe basebenza labantu abajiyeneyo kanye nebandla lezanu PF. Singangangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan kulandela ukuphela kwesikhathi sokukhulumisana umlota okwakulungiswa ngele Melika lele Saudi Arabia mhlaka 22 Nkwenkwezi. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba kwehlule ukuthi abalwayo bekhulumisane umlota ngolwesihlanu. Ele India lithi sebefika amakhulu amathathu abantu abafe kulandela ukungqikilana kwezitimela ezilizweni leli ngolwesihlanu. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba kulimele abantu abedlula inkulungwane engozini le ibangelwe yokungasebenzi kahle komlilo kagesi. Sile sizwe ezamasiko.
Senganamasiko
wenziwe manje
ngelobaba mkhulu babelobola.
Namhlanje sixoxa lomnumzana Jeffrey Golide Chuma khona ngale ke koJimila eTsholojo. Kunjani ke Golide?
Hayi ngiyaphila mina baba Thube, njani lani Mthembu?
Hayi siyaphila kakhulu. Kunjani eTsholojo khona ngapha?
Hayi eTsholojo uRayi kodwa sifuna nje amakhaza kulezi nsuku.
Ye ake sikhulume ngezamasiko namhlanje. Kambe basalandela abantu amasiko esintu yini anjengokuthi nxa amajaha zikhulile kumele akhulume nabo malume into ezinjalo kusakhona konke lokhu yini?
Akusekho konke lokhu vele sokwathabalala ngathi yadinga nje amagqeka ukuthi vele imbangela kungabe kuyikuyini.
Wena ubona ngazani kuyini Golide?
Ngibonani nje khonoko nje inguquko nje suka nje bekhona nje emhlabeni abantwana vele babasanaki lokuthi bedinga ukuthi bekuze okunye nje ebantwini abadala yiye kuqaleni ngoba kathesi umntwana ngathi ukuthi uyakhuluma laye ukutshela ukuthi into zakudala lezo.
Kodwa ke pho bagotshwa njani nxa kunje kukhanya zani kuyahlupha phela lokho?
Ye kunjalo sibili babadube kodwa siyazama ngamandla wonke ukuthi abantwana sibasondeze eduzane okunye kubabulalayo ngibona le nto zabale kusayidakamizwa ngoba yibo kwenza vele bengasondelani vele nabomalume labo-anti kuyafana nje abangamafana konke labangamankazana babadube.
Wena usakhula Golide lalitshelwani ngabadala kumbe omalume obabakazi into ezinjalo lalitshelwani sibili okwakusakha umuntu abe ngumuntu?
Ikakhulu mina ekukhuleni kwami ngikhule lukhulu khona phana kuJimila ngoba sadlanxa kumbe sesifile sigele enkomeni vele sasingangeni ekhitshini sasala khona ngale endaweni kakhulu khona ngale ngaphandle nje kweguma kwasasala khona nokudla kwasasivela khonapho manje abantwana bakathisi vele sobe lomehluko abantu ngabantwana abakhula nje ngelinye isiko vele nje lingakhethakalini.
Ukhulu khona ngaleli hlezi phandle waye kutshelani?
Ukhulu wayemfundisa nje konke nje lokuthi manje ufuna uba yindoda kumele ukuthi uyenze njani ngoba ukhulu wamthola vele lokuzimbodlela kwakhe nje okunathwayo lase sinathisa ma kumele ukuthi sinathe kodwa noma nje sizawuthi sinathelani kodwa xa ngibona kathi ezimbonaniko kwakusiqinisa ngento eziningi ezingavele ukuthiuyela vele zazizibuza kuye vele ukhulu.
Akutshela abantu ngokuqakatheka kwamasiko sibili ukuthi kumele pho kuvuselelwe njani konke khona kungani sokuphilile?
Amasiko sibili aqakathekile sibili bantu bakithi ngoba yikubona lakathi zezulu lingasani ngendlela okunye futhi okusuka vele kube yinkinga into engibaleki kakhulu ngalezi kuthiwa izangoma. Izangoma zizezo zikhide emini ezakathi zizikhide ebusuku uthola lo muntu la nxa esiyavuswa uthole ukuthi uyendiswa esihlobo kathina ingungu vele zazima ngesikhathi lentwasa laphana ngenxa sokulanda izulu wasuzwe vele ingungu ekhalayo vele endaweni kodwa kathesi uthola nje zikhala nje ingungu vele abantu vele begqize ekhakala yibe mbona vele sokusilethela imikhokha vele eminingi vele empilweni
ye lapha-ke besixoxa namhlanje lo mnumzana Jeffrey Chuma ngugolidi kola ngale kojimila sibonge kakhulu golide ungadinelwa kusasaza
andibonge na
wamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngotungamili nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Sengathi kungaba injabulo ukubana sihlane njalo ngalolu suku lanamhlanje bathandekayo benkosi singabaphilileyo. Namhlanje siyaqhubeka ngendaba yamaSamariya. Liyakhumbula lezi nsuku ezedluleyo mamasonto edluleyo sasikhuluma ngomfazi waseSamariya uJesu acela kuye amanzi ubana amnathise bamphuzise njengoba wayese omile ngemva kokuhamba isikhathi eside. Namhlanje ke sifunde ke sikhangele njalo ilizwi lenkosi eligudla kuwomi elithinta wona amaSamariya lawo. Njengoba sasitshilo-ke ukuthi amaJuda lamaSamariya kwakuyingwele nje kwakungabonwana. Kodwa ke sizwe-ke lo omunye umSamariya endabeni kumbe esifundweni kumbe elizwini lenkosi namhlanje esihlangana lalo sabelane ngalo. Namhlanje sizakhangela encwadini kaLuka isahluko seshumi siqale endimeni yamashumi amabili nesithoba nemunye siye kuma endimeni yamashumi amathathu lane uverse 29-34 encwadini kaLuka chapter 10. Sizaqalisa kuverse 29 kufundeka kanje. Kheba sona sithanda ukuzithetha sathi kuJesu, umakhelwane wami ngubani na? UJesu waphendula wathi, umuntu othile wehla eJerusalema eya eJericho watheleka phakathi kwezigcwelegcwele zamhlula izingubo zamshaya zamuka zimshaya umlondo nje. Kwaqabuka kwehla umpristi othile ngaleyo ndlela wathi embona wamgwemela. Kanjalo nomlevi efika kuleyo ndawo embona wamgwemela. Verse 33. Kepha umSamariya othile owayesendleleni wafika kuye wathi ukuba ambone wamhawukela. Waya kuye wabopha amanxeba akhe ewathela ngamafutha newayini wamkhwelisa esilwaneni sakhe wamusa endlini yezihambi wamgcina. Long verse 34. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha sihlangana labantu abafanana lathi esingabafaka ezigabeni ezijiyeneyo. Ekokuqala sihlangana lale indoda okuthiwa yisazi mthetho uJesu yiyo phela ayiphendula lapha enika lo umfanekiso isibuze umbuzo ukuthi umakhelwane wami ngubani. UJesu abesebatshela-ke labo ababelalele laso leso sazi mthetho sasikhona ngoba kwakuphendulwa sona phela uba umuntu othile wehla esuka eJerusalema esiya eJericho wahlangana lezigebengu, wahlangana lamatsotsi, wahlangana labogubuzela, wahlangana labo bonke abantu bamashurugwimbo, wahlangana labantu babamabhemba, kodwa wahlangana labantu ababengelabuntu ngoba kuthiwa bamhlubula izingubo, bamhlubula izigqoko zakhe, bamshaya, bamtshiya elidokoza nje. Lapha abantu singakhangela ukuthi silabo abantu abaphila ngokuhlukumeza abanye basuke lapho babachiye bese ebunzimeni obumangalisayo. Kambe phakwa awukho phakwa labo bantu abenza njalo na? Nkulunkulu akusize ungabi ngomunye walabo abangalanembeza. Asikhulekeni Nkulunkulu sisize singafani singabi izigebengu ezihlupha zihlukumeze imphefumulo yabanye abantu. UJesu siyakhuleka. Amen.
uhlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Kwezemidlalo, iqembu leIslanders FC namhla linqobe leBulawa Chiefs 1-0 emdlalweni weCastellaga Premier Soccer League odlalelwe eBurgerfield Stadium koBulawayo. Emidlalweni efanayo, Wange 0 Manica Diamonds 1, Dynamos 3 ZPC Caribas 0, Greenfield 0 FC Platinum 1. Kusenjalo, umqeqeshi weqembu leBlack Rhinos uSol Jaminuka uthi umkhulu umsebenzi okumele wenziwe ngabaqeqeshi abasakhulayo ukuze kutholakale abagadli abalitshayela emambuleni okuzwayo. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Kukhuluma emva komdlalo weqembu lakhele leChicken Inn wona ophele iqembu leBlack Rhinos linqotshwe nge-1 kanya, uJaminuka uthe abaqeqetshise bangenwa umkhuba wokuqakathekisa uvala igedi bekhohlwa ukubala phambili kumele balitshayele emambuleni.
Kufuze sisebenze kakhulu ngokuhlohla ibhola. I-training kumele sisebenze kakhulu nge-final third. Yabo. Ukuthi singafika ku-final third kufuze senze njani? Ama-players abekwazi ukuthi hayi singafika endaweni ezintsha, kumele sitshaye ibhola kumbe sikombayine senze njani? Si cross ibhola sicethile ama-crosses. I think generally okungayenzwa elukuzenye ebholeni okade ukuthi abantu banga-approach i-box babekwazi ukuthi this is the time, so kumele senze njani?
UJaminuka uqhubekele phambili wathi yena ukungabi labadlali abaphekekileyo uqalela ekukhuleni kwabo ngoba bengatholi imfundiso eyaneleyo.
I-grassroots yethu, equipment esetshenziswa ngapha egrawundini like amamana queen awutholi lapha. Very few clubs have those things. Sitrain abafana balabana bekhula kumele bayenze konke kuphela okwenziwa emakhiweni, okwenziwa kwi-South Africa le, okwenziwa phansi le eMzansi. Ibhola vele litshiyele alifana na.
UJaminuka usanda kuqhashwa liqembu leBlack Rhinos lona eliqhuba nzima lonyaka kusigaba seCastellaga Premier Soccer League, kodwa yena uthi leso simo siyaguquka maduzane.
Kwenza kwenza kwenzakala ukuthi iteam eziphezulu zingagcina zilele ukusurvive and singawina kabili, siwine kathathu, wathola ukuthi saba sesiphezulu vele sesingazayo cabanga ukuthi sake sawina dubeka kangaka. Mina angapaniki kangako, ngibona iteam le survivor.
Iqembu leBlack Rhinos beliqeqetshwa nguStanford Sticks Ntizwa ekuqaleni kwemidlalo yalonyaka, njalo uChaminuka uqhatshwe ngenyanga kaNkwenkwezi ngemva kokuba impumela yemidlalo ibingekho mihle. Iqembu leBlack Rhinos yilo elijeke amanye engalaneni emiklomelo lile miklomelo yesithupha ngemva kwemidlalo elitshumi lambili. UChaminuka waduma edlalela iqembu leBlack Mambas ngesikhathi esadlala, njalo ke waqeqetsha amaqembu abalisayo leMaswingo United, Eastern Lions, the Buffaloes, ZPC Caribas kanye leBotha Strikers. Uke njalo waba ngumsekeli kamqeqetshi weqembu lesizwe lamaWarriors. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Sike singene kwezomculo. Sidlala lushulo mnandi fana lukuzizwe
kazizwe. Salibonani, salibonani. Sulukandaba. Kuphi nakuphi nje la kuyofikinyelela lo mlayezo. Ngibingelela, ngibingelela uMayibongwe Lalazi odabuka eWana ePlumtree. Manje sengihlala eCholocho kokugwezwe, ngikhulumela iqembu lesilola mkhonto. Iqembu liqala ukulirekhoda ngo-2021. La siqale senza i-album, 2022 senza i-single track. So kushuthi yizo lezo ngoma nje sisenazo, kodwa ayisiqhubekela phambili ngawo nje umculo wakugcina ngalapho, ngoba namanje siyazama ukuthi mhlawumbe kukhona i-album esingalenza. Sisekhona mpela nje, besicela ifu kona lona mandla ukuthi mhlawumbe sisephambili singaya ngoba siyazithemba nento esiyenzayo siyayazi so nje hayi uthando lomculo kuyinto ekhona mphela eningi futhi esisafisa ukuthi siqhubekele phambili ngayo kakhulu
dalinkumbule bo ustandwa sami ethi dalinkumbule Ustandwa sami ngithi ngicela ukumbule bo awuthemba
nje ngiyabonga kakhulu kubasakazi beStudio 7 nakubalaleli nje ngiyabonga kakhulu la kufike kunyele khona lo mlayezo
Yes, ngisibalela. Kunike uthunyuzwa ngabantu ku Facebook page lesindebele VOA Zimbabwe le VOA Ndebele into sinjalo. So ke siyaqhasa nge VOA Ndebele. Kulo Alfios Fuyana uthi hey, kuzime sikubonayo lapha abantu bekhankasela ukhetho oluzayo. Kanti abantu indaba bebiza labantu laba basontayo ukuthi bangene kukho konke lokho. Sibonile ke amapostoli labantu bezayoni besekela umnanga kwakati uhamba njani. Kuzobuya uPrince Maphosa uthi hey bantu lingamixi phela ipolitics lezinto zikaNkulunkulu kuvela kuhambelana konke lokho lingakuhlanganisa kuzahlupa kakhulu. Kuzobuya njalo lomunye uthi nguSalmon. Salmon uthi hey kuyamangalisa kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo unakaqalisa phela ukukhakhazela ukhetho kanti kuhamba njani cela lisitshele. Kuzobuya ke uMP Maqhoba uMaqhoba ke uthi hey esikubonayo kuzima lapha emhlabeni nxa amazayoni segida kangaka agidela ukuthi kwenze njani. Isibone njalo lamapostoli echaya phansi kuze kuzwele kambe kuhamba njani maqhoba lowo. Kuzobuya ke uSiphamandla Nkosi uthi amasonto saphenduke okunye kambe kuyini konoku abantu bakankulunkulu begijima ngezepolitiki kambe siyaphephelaphi. Freedom Vision Dex Dex uthi ukusalayo ukuthi siyahlupheka sonke elizweni leZimbabwe. Kuzobuya ke uGift Asande uthi hey bantu lo nyaka sizabona okunye savelelwa. So ke siyabala nje siyaphambili khonokho ke okwenzakalayo kule Zimbabwe. Uvusani Khumalo uthi abantu bamosha ilizwe kakhulu khonokho abakwenzayo ukuthi babe gidagida endaweni zabomapolitika zabosopolitika asikufuni thina. Uvusani Khumalo uyathinga sibuloku mangalisayo. Kuthi kulomunye uthi unguthandeka uthi hayi bantu khonokho kuphela ukhankaselo okunje sikujayele thina into esiyaziyo. Ye kunjalo ke sigqibe uhlelo lwethu lwamhlanje akuthi sikhangeleke ebesilazo. Akhala amanye amalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change athi kalukhutshwanga ngemfanelo uhlelo lwe-consensus candidates selection process kodwa ibandla le-CCC lithi lwenziwe ngemfanelo. Sigqiba ke lapha-ke uhlelo lwethu kodwa lingakhohlwa ukuthi sithumezele imilayezelo sonke isikhathi sikhona thina la ye lapha-ke umthembo osithembayo uGibbs Dube lilale.